Okwamanje njengebandla le-ZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini. Ikandidate esilayo okwakhathesi ku-ZANU-PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Nguye yedwa esimkhankasayo ebantwini, nguye yedwa ikandidate e-ZANU-PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama-primary elections awumhlangano we-ZANU-PF. Ama-primary elections ayiwo azasinika ama-candidate okuyamele siwakhampenele awedale lepalamende lamakhansela ethu avela wonke kuma-primary election. Ama-primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi i-ZANU-PF ilingisa esithi ngama-cell registers. Ama-cell registers yiyo i-voters roll eyomhlangano owe-ZANU-PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla le-ZANU-PF. So yiyo i-exercise esiyenza esikhangelela ukubana ingaphela limviki esesingenekiyo. Konke lokhu kutshengisa i-democracy eku-ZANU-PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho? Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngamarali lokunye okunjalo, abantu bebuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni, i-ZANU-PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukutika kukhonokho, ama-primary election ethu afuze ebe ngo-April, end of April khonapho, ngoba sigayelela ukhetho ukuthi libe end of July kungena ku-August. So after ama-primary yikho lapho ubona khona sokulokugijimagijima, sokulama-rally athize, sokulokuginqaginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kuley election njengebandla le-ZANU-PF sikhuleka njalo sikhangelele ukubana sibe lama-primary elections aphangisayo ukwenzwa, ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena ku-ground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo, asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama-candidates ebandla elibusayo ele-ZANU-PF. Abanye bengathi kuthiyena, hatshi akuthiyananga, isikhathi kuphela iso singakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho, yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela, begijima, begwenqana, besenza into esijiyeneyo.